kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 Mfumfu 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnangagwa uthi kamukeli isicelo sabafundisi esokuthi kumiswe ukhetho oweminyaka esikhombisa.
Ngiyakusekela khonokho okukhulunywa ngumongameli. Ngisitsho ukuthi ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khonokho okusekelo sombuso. Ayikho into enjengayinale.
Ingcwethi kwezomthetho ithi kuyenzakala ukuthi kumiswe ukhetho okweminyaka esikhombisa nxa ibandla elibusayo lifuna kwenziwe.
Ngisabusa umgale ngo-2008 ama-election ayefunga ukuthi enziwe ngo-2010 nxa ngaphambi bantu agcine selesiwenziwa ngo-2008.
Kulabantu abathi bazatshengisela kusasa Empilo Hospital bekhonona ngokudingwa kwabantwana abafundela ukuba ngabongi.
Sikhangelele ukuthi kusasa abantu bayefosa uhulumende ukuthi arivese inqumo asithetheyo ngokuswelakala kokulinganisa amathuba lapha kade kukhathwa khona ama-student nurses.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Iqembu leZimbabwe Warriors lingena kuma-finals enkezo ye-African Nations Championship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kasoze amukele isicelo sabafundisi sokuthi kungenziwa ukhetho eZimbabwe okweminyaka eyisikhombisa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa uselobele incwadi inhlanganiso yeZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi isekelo sombuso welizwe kasivume ukuthi amise ukhetho njengalokho okucelwa ngabafundisi. Inhlanganiso le ekhokhelwa nguReverend Kenneth Mutata ifuna ukuthi kumiswe zonke ezombusazwe amabandla adlelane kahle ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kweZimbabwe okunjengokugugudeka komnotho okwethusayo. Umtata uthi basahlolisisa incwadi kaMnangagwa. Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi usekela okwethulwe ngumongameli welizwe.
Ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khonokho okusekelo sombuso. Ayikho into enjengayinaleyo. Masikhuluma nge-rule of law, sikhuluma ngokubusa kwelizwe, sikhuluma ngokulandela isisekelo sombuso. Yikho abakukhalelayo bonke abantu. Ngisho nalabo abasisolayo bakhalela ukuthi silandele, silondoloze isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso asilakho, ngisho lakancinyane okulendaba khona ukuthi nxa into zezizimbi njengalokhu kumbe kube nje kuyabe kubekwa isisekelo sombuso lapha eceleni kwenziwe izinto ezinjengazenezo. Akukho. Lokho vele asonto engasebenza futhi naleyo. Into nje engakincedise. Kodwa into eqakathekileyo yikuthi abantu bakhulumisane. Abantu bengakhulumisana, batholane, basebenze ndawonye. Yiko okudingakalayo, kodwa belandela okukhona kusisekelo sombuso okuthi ithemu kamongameli ithemu ekhona yokuthi kube lokhetho ngesikhathi esingaka. Yiko okudingakalayo. Okwakhathesi izinto zomile zinje, ithemu abantu bahlanganise amakhanda ndawonye kuthi lalabo abadonsela egangeni abatshayela ibhola egangeni balitshayele egedini ibhola. Labo abayenza ukuthi izinto zihlale zizimbi kudonselwana kukhanya ngani siyalwa lapha ekhaya, kukhanya kulokuthula. Yikuthi kudingayo ukuthi izinto zethu zihambe ziye phambili.
Ye, kulabanye njalo abathi kukhanya ngazani lapha phela sokuyakhuthwa ithuba lokuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe. Ungaba phendula usithini khona?
Hhayi, ngambono wabo lo. Kodwa-ke ngithi mina umbono wabo awuye sekutheni izinto lezi abakhangeli lapho esivela khona izolo. Izolo sike sakhulumisana kuhle salungisa ezinye izinto. Lanamhla futhi asivumeni ukuthi sikhulumisane silungise izinto zethu. Ilizwe lethu akula muntu ozabuye ezosihluphela izinto lapho elizweni leli. Abantu abaphandle bazasonela, kodwa thina sodwa siyazilungisela izinto zethu. Kodwa ukubonisana lokucelisana njalo into elizweni eseziqakathekile ezindala kuqakathekile kakhulu. Xa ngibona abantu bayakhathazeka ngomumo lowo khona, badinga kuphela ukuthi kungaba kuyini okungenziwa ukuthi izinto zilungiseke.
Umnumzana Belief Gawule ukubandla leZANU-PF esixoxa laye ekobulawayo. Kodwa ke ingcwethi kwezemithetho umnumzana Majobana Ncube uthi kwenzakala ukuthi kumiswe ukhetho okwesikhatshana njengalokho okucelwa ngabafundisi.
Nxa sikhaya kwisekelo sombuso elizwe lathesi ama-election fuze ayenziwe ngemva kweminyaka emihlanu, yikho kuloshiwe isekelo sombuso. Kodwa sizakhumbula ukuthi phambilini kusabusa uMgabe ngo-2008 ama-election ayefuze ukuthi enziwe ngo-2010 xa ngaphambi bahle agcine selesiyenziwa ngo-2008. Lokho bakwenza ngokuthi babuyele ephalamende bayeza okuthiwa i-amendment yeseluleko sombuso wemizwe. So khona lokho vele i-constitution iyakuvuma ukuthi nxa kufuze ukuthi i-amende, inga-amende ukuthi kwenzakale khona lokho.
Singathi wena ngokubona kwakho ubona ngani pho okwenze umongameli angalandeli khonokho kungaba kuyini?
Kunzima ukuthi ngazi izizathu zakhe. Mhlawumbe ibandla lakhe labe lingafuni ukuthi yona le nto eshiwo ngabafundisi ilandele kumbe kuxoxwe ngayo. Kodwa ngithi sonke amakhotini siyakwazi ukuthi namuhla umuntu wakhona indicator lethu siyasethena right.
Singathi-ke nxa sokunjalo-ke abantu bayakhuluma bathi-ke ilizwe soze lilungiseke ngoba umnotho ugugudeka okumangalisayo. Wena umbono wakho ume njani ngakhonokho?
Okukhona ilizwe leZimbabwe selimoshakele kakhulu kabi, abantu baphakathi kohlupho obesabekayo. Kufuze ukuthi kutholakale indlela okungalungiswa khona lokho, and ngibona ukulungiswa kwakhona ukuthi bonaba abaphikisanayo abayibo abayimbangela yohlupho lwesilalo ukuthi bahlale phansi bakhulumisane kube khona ukuzwanayo.
Umnumzana Majobana Ncube yingcwethi kwezemithetho sixoxe laye ekubulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMthokazi Republic Party lithi amalunga alo azatshengisela eMpilo Hospital kusasa ekhonona ngokuthiwa phandle kwabantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe kunhlelo zokufundisa abantwana okumele babe ngabongi labongikazi. Umongameli webandla leli uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kukhangelwe ukuthi kuzabe kulabantu abaningi abazatshengisela esibhedlela lesi okulabantwana abaningi abasanda kungena ezifundweni lezi abadabuka kwezinye indawo zelizwe. Umoyo uthi baningi abantwana abaphumelela ezifundweni okumele ukuthi bangene kuzifundo lezi ezibhedlela zonke zelizwe ikakhulu eMatabeleland leNkabazwe.
Sikhangelele ukuthi kusasa abantu bayefosa uhulumende ukuthi arivese inqumo asithetheyo ngokuswelakala kokulinganisa amathuba lapha kade kuqhatshwa khona ama-student nurses. Esibone kuqhatshwa abantu besishoneni abangu-20 kanti abaningi ababithi abavela eMatabeleland babiselwa emuva bangaqhatshwanga. Sinanzela ukuthi abanye bebehambile eHarare khonale kuma-interviews, abanye bafika banga-interviewa, abanye ba-interviewa kodwa abalitholanga ithuba lokuthi baqhatshe. Sibonile abanye amantombazana bephethe ama-O-level angafika 9 labo-A-level okusitshengiselwayo ukuthi abantu bakithi balawo ama-qualifications okuqhatshwa. Kodwa ngendaba le sisala siphuma ngayo 1979 Green Plan yokuthi abantu bakithi abazokuqhatshwa nje lakungatsha zikahulumende, siboneke bengasabathatha abantu bakithi.
Libona ngani ngokutshengisela khonokho kuzalungiswa yini?
Sike sabala esinye isitori lapha kwi-Herald u-Minister of Health esithi yena yena i-government iza kulungisa lokhu ngomnyaka ozayo ukuthi decentralize ukuqhatshwa kwabantu ezibhedlela. Thina sithi uhulumende kangakulungisi next year, kakulungise njengakusasa njengoba sikhuluma ngokuthi abantu laba sebele 1 week be-trainer. Njalo ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyakhuluma nge-devolution of power, iyakhuluma nge-fair regional representation, into ezinjalo. So esikutsho thina ukuthi kusasa sifisa ukuthi uhulumende arivese i-decision yakhe yokuganga ayenzileyo eqhatha abantu nge-nepotism lange-tribalism, efake abantu abavela emkhonweni wasemathebeleni kakhulu koBulawayo. Uzona zethu into le kayi-affectanga uBulawayo kuphela, impilo i-affecta UPH, ya-affecta i-Cholocho Hospital, ya-affecta i-St. Luke's Hospital.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthokazi Republic Party. Kulabantwana abaningi abanjengoNatasha Sibanda abadabuka eMatabeleland abathi kabanikwa ithuba lokungena ezifundweni lezi.
Kathesi ngibona kuzahlupha ngoba isibhedlela ngesikahulumende
amanesi akathwa a-recruiter khona le uhulumende ayenza online.
Sengafaka endaweni medu ezifika 10. Endaweni zangikhona ngiwangifaka kulenye ke yaphuma recent ebingisithi Gwanda State ngayihambisa. Ekuhambiseni kwami ngasengidiscover ukuthi ngumuntu obefuna imali ubengafuni ukuthi angidinge i-advert. But ekuhambiseni amaphepha zonke izikhathi vele akulanto ephumayo. Izinto lokubizwa bhekhi akula kubizwa bhekhi. Kuhle kuphele ekuhambiseni amaphepha.
Singathi wena ulakho yini okufunakalayo? Akusitshela ukuthi ku-O-level waphuma njani? Akukhona okufunakalayo?
Ku-O-level ngaphuma le maths, physics, chemistry, le English, le geo. Ngingathi ngaphuma lazo zonke ezifunakalayo.
Ye, nxa ungathi utshela uhulumende ngodaba lolu ngathini ngakho?
I-analysis yami esengayitholayo ukuthi lobu i-advert ngazifaka bona basebevele belabantu babo asebebadingile abasezibhedlela. Zongukuthi ninje ngifake i-application ngikwazi ukuthi ngizathatha omunye umuntu laphana. Ngifakele i-application umthetho nje kuphela ukuthi every year kumele kube le application yabonesi etholakalayo.
UNatasha Sibanda ngomunye owaswela indawo yokufundela ukuba ngumongikazi. Ubekhuluma le-Studio 7 ese-Country Park ekoBulawayo. Umqondisi wenhlelo ezitshiyeneyo eMpilo Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ibandla le-MRP kumele libekwazi ukuthi uhlelo lokudinga abantwana bokufundiswa ukuba ngabongi lwenziwa eHarare.
Kathesi ngibona kuzahlupha ngoba esibhedlela ngesikahulumende amanesi akathwa a-recruiter khona le uhulumende ayenza online konke kwenziwa eHarare sokwenziwa ama-interviews ke. Nasesithola-ke ilist ukuthi hayi lina thathani lowu lalo asinamandla ukuthi sithi hayi lo asifuni kumele uvela ngayo. Yikho ngibona kuzahlupha kusasa kungaba yinduro kwaqhawu-ke sokulwisana-ke khonapho.
Singathi-ke ababuya khonapho po ungabatshela usithini ngoba bacabanga ukuthi enxa kwenziwa khonapho.
Singathi abantu ababengabantu bacabanga ukuthi ngama-student uhulumende yena ukuthi hhayi akumelanga babuye. Ngoba kuyabe kungiyini uhulumende isibhedlela sakhe nguye odeploya abantu. So umuntu angeke azibuyele afike ethi khona yena efuna ukungena eklasini aqalise i-training. Kuyabe kungekho emthethweni lokho kuyayenza ukuthi baboshwe ngamapholisa.
Singathi abazetshengisela futhi bathi babe begida behlabela khonapho befisa ukuthi khonoko osokwenzakele kubiselwe emuva kungasaqhubekeli phambili abantwana laba abangenileyo bakhitshwe kambe kwenziwa khonokho.
Abantu balelungelo bekwenza izinto zabo kodwa kuyamele ukuthi nxa besenza njalo njengoba umbuso walo uhulumende obusayo kuyabe kumele ukuthi nabale-policy clearance ngoba laphana esibhedlela kuyabe sokungani ba-trespasswa nxa bengela-policy clearance bengabotshwa.
Ye, phosela ukugcina-ke baba khonapho.
Abantu bakithi nxa bona bekhala kumele balande uhulumende khona ngale Harare beyikhuluma labo. Khonapho lapha khonapho empilo isibhedlela silapha ekoBulawayo kula bantu okuthiwa ngama-politician kula ama-MP kulani bangaphi bona babantu yibo kumele ukuthi ngabamela abantu hayi khona ukuthi abantu bavuke babuya bezotsha itoyitoyi bekutsho ama-politician angaphi yili lizwe engalitsho ukuthi abantu laba kabakhulume nama-politician abazohamba bebakhulumele eHarare ngalo.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital sixoxelaye ekoBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Shila Msonda ngumankomo wayengukansela edolobheni lakobulawayo ingcwethi kwezamasiko esintu. Mankomo, siyakwamukela mama.
Yebo.
Namhlanje sixoxa ngokuthi kambe bakhona abantu abalokhu besethenga imigugudu bethenga ontolwane into ezinjalo sibili sifuna ukuzwa ekwesintwini ukuthi umama lamhla uzasibekela athini. Ye, asixoxe ngodaba lokulike mankomo. Kambe bakhona abasakuthenga konke lokho?
Ye, bakhona abalokhu besalandela amasiko abalokhu besakuthenga sibili kakhulu. Emkambo lokho bethengisa lokho ikhona indawo ethengisa khona lokho abazange bashushwe bona abantu ababezele edolisini. Nanamhlanje lokho bekhona bona abantu abadolisini.
Singathi siyabona sibili ukuthi le yimithi yesintwini isebenzani vele?
Umgugudu laba bazele bona basebenza ukuthi nxa umuntu engenwa umoya esintwini kuthiwa umoya uyabe ulomoya esishwini lwani. So kumele udle umgugudu lwana ukwenzela ukuthi umoya lwana uvaleke.
So singathi ziyasebenza kakhulu le ntolwane layo lokhu isasebenza sibili njengakudala?
Hawu, iyasebenza sibili nxa umuntu elandele ngendlela yakhona eyithatha eyifaka eporijini. Ifakwa eporijini nxa umuntu esidla iporiji ayifaka eporijini ukuthi ithumbu lakhe libopheke leliyana elabe selikhamisile. Kwintwa yomgugudu usetshenziswa ngabantu bonke, ngubaba, ngumama, bonke bawusebenzisa. Ubaba uyadla iporiji, umama uyadla iporiji, ufake intwa yomgugudu ngokuthi kusebenza emoyeni esishini umuntu engenwe umoya akubizwa kuthiwa yingubhani.
Aha, khonoku kuyayelapha sibili ingubhani okuzwayo, eh?
Iyelapha kakhulu ithumbu liyana lisuka livaleki lidenswa ngini isihlahla lesana siyamunya umunye inyama lezane zabe sezikhamisile sezingenwe umoya.
Singathi-ke kodwa abasakhulayo basebenzisa yini khonoku, kumbe abantu besimanjemanje laba bayakusebenzisa yini khonoku?
Abantwana bakathesi abasakusebenzisi, yikho bebonakala bengagcinanga belula entweni. Umntwana wakathesi asebenzisa utywaye lomgugudu bayakwala, uzathola ukuthi imizimba yabo kayicinanga lokudinwa, badinwa masinyane abasafanani labakudala. Owakudala uyathola umuntu osebenzisa utywaye lomgugudu eqinile, ongakusebenzisiwe uyamthola umzimba wakhe ulula.
Ehhe, siyakuzwa mankomo, kodwa isikhathi sesiphelile. Valelisa abalaleli batshele ngokuqakatheka kwentolwane lomgugudu.
Intolwane lomgugudu iqakathekile, kuqakatheke ukuthi ukusebenzise ukwenzela ukuvala umoya lowana uyabuthungenile. Uyangena wona umoya wona ngokwawo, kodwa-ke ungakuthatha intwane lomgugudu ufake elambazini kuyavaleka konke khona lokho. Uzathola ukuthi loba usidla kumbe loba liphilisi lesikuthiwa lena lekana olinathayo nxa kukhamisekile akusebenzi kangako, kodwa nxa uvalekile philisi liyasebenza because uyabe ungalalapho ukukhamise khona.
Ye, siyamuzwa-ke umama unkosikazi Shila Msonda umankomo khona ngale kobulawayo. Siyathaba ukuthi sixoke lawo lingadilo lokusasa mntu omdala.
Siyabonga, bonge kakhulu.
Lathi siyabonga kumele
silandele amasiko singakhohlwa.
Ye, siyamuzwa-ke umama lapha-ke umankomo. Asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Khangela amanyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu.
Okwamanje-ke sike sizwe eziphathelane labatsha selo Mike Hobe.
Yabo yabo yabo, mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu elizweni. Siphatha udaba mayelana ngesimo somnotho njalo ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu elizweni. Charles, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngolwesibili odlule inhlanganiso eZimbabwe Human Rights Forum ikhiphe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi State of Human Rights Reports Zimbabwe 2018, oluveze ukuthi uhulumende ulokhu eqhubekela phambili ephula amalungelo abantu. Awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho.
Ngiyabonga sibili ngokuba nami kuleli hlelo. Ye, leli liqiniso sibili, ngoba okwakathi sesibona ama-abductions kanye nokutshawa kwabantu sokukuningi sokwandile, okokuthi vele nama-activist ukuthi sibe sikhululekile ukwenza umsebenzi wethu sesisesaba, ngoba vele awaziwa ukuthi uthunjwa ngubani. Njengoba uhulumende naye ezimisele ukuthi uyaqamba amanga, sithi kunama-34 seas amapholisa engabophi umuntu, leli yinto nje etshengisayo ukuthi hayi okokathi sesibili uhulumende no okhona uzimisele ukwephula amalungelo kaZulu.
Ulethemba nalo ukuthi uhulumende okhona ulakho ukulungisisa lolu dubu.
Uhulumende lo galakho ukuzimisela njalo ukuba eqinisweni ukuthi alondoloze amalungelo kaZulu.
Amazwe anjengeMelika alokho eqhubekela phambili efama sanctions ngenxa yokwephulwa komthetho njalo ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Kodwa sibona amazwe akumanyana owenhlanganiso eSadak esithi sekuyisikhathi ukuthi amazwe afana leMelika asuse izijeziso zomnotho. Ngomhla ka 25 kwalomnyaka kuzaba kulombuthano lapho abantu abadabuka emazweni achiyeneyo bazabe betshengisela besithi sekuyisikhathi sokuthi izijeziso zomnotho zisuswe. Awusitshela umbono wakho mayelana nesinqumo leso esithethwe yinhlanganiso yeSadak.
Ibandla elifana neSadak leli nje ibandla elikhona ukuphonguzifaka endabeni abangayaziyo lokuthi ivela kuphi njalo isiyangaphi. Indaba le elapha eZimbabwe ezijeziswe lezi, thina abantwana balapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi uhulumende wethu uyephula amalungelo kaZulu. ISADC nxa sikhala sifuna ukuthi besincide, sabona ngoJanuwari kwadijulwa abantu emgwaqweni, iSADC yazithuyela izange ngitsho yangena emgwaqweni ukuthi demonstrate kumbe ikhuze nje uhulumende. Kodwa kathesi endabeni engelancedo, endabeni engelangitsho nasizo kithi thina abantwana bakaZulu abadibekayo kuleli lizwe, sebephongufunga ukubuya nje sebesithi sesifaka ilanga lemsuka 25 ukuthi abantu bemarche. Simatshelani njalo sizihluphelani ngokumatshela into esiyazile ukuthi uhulumende engarespekta amalungelo kaZulu, ama-sanctions wona ngokwakho ayakhutshwa.
Kungani ungakwamukeli isinqumo lesi? Phela yena uhulumende uthi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Isinqumo lesi ayengesamukeli kusukisela uhulumende owayekhona, owayekhokhelwa ngumgabe ekhona. Babe sithi bengatshontsha imali, bengadla imali ngendaba ze-corruption, beqambela ama-sanctions amanga. Laba laba abakhokhelwa ngumnankagwa babuya labo bafika bangena endimeni yakhona baqalisa ukutshontsha imali, kwathiwa ye kuzabotshwa abantu. Kodwa akula ngitsho nakathesi umuntu owabotshwayo, sebebonile ukuthi imali sebeyidlile, ilizwe selisesimeni esingayisiso, basebeqalisa futhi ukukhuluma indaba zama-sanctions.
Hhayi, sikuzwile Charles, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bhoti. Mthwakazi omuhle zembapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxela khona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 PM. Kwanelo kwanamhla, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu selontungamele Nkomo.
Kudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngibonge lapho ke baba Msakazi Nkomo labalabeleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke hayi, sizakhumbuzana ngendaba engiyithandayo njalo ngithemba ithandwa abaningi, kodwa sizwisa ngendlela ezigeneyo. Ngikhuluma ngendaba kaDavida noGoliath esithola encwadini yaSamuyeli okuqala isahluko seshumi nesikhombisa. Sizakukha-ke khonapho-ke indima yamashumi amane nanhlanu nelandelayo, amashumi amane lesithupha, verse 45 and 46 ku-1 Samuel chapter 17. Lapha okufundeka khona kanye, uDavida wayesethi kumfilisti, wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, kheba mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile. 46 namhla uJehova uyakunikela esandleni sami, ngiyakubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe, nginike namhlanje izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba, izidumbu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli. Ilizwi leli-ke ngilithandela ukuthi lisinika ithemba. Lapha sihlangana loDavida, uDavida wayengumfana omncane owayedeleleka, kwathi lalabo abafowabo besiya empini yena wasala eselusa izimvu zikayise uJese. Ngelinye langa usethunywa-ke ukuthi ahambe ayebona abafowabo khonale ukuthi ngabe uhamba njani, waphathisa ekuphathisile. Akufica-ke lapho yikho okwamenza laye wakhathazeka emoyeni wakhe. Wafica kule nkalakata yendoda ukuthi uGoliyati, uGoliyati lo wayeseyisa abantwana baka-Israyeli, edelela into engazake ibe khona, ethi yena kabalethe-ke iqhawe lakwa-Israyeli lizokulwa naye alibulale. UDavida wathi sizwa lokhu wasebuza, bamtshela khona, wasesithi yena uzamqondisa. Empilweni zethu sihlangana nabogoliyathi abaningi. Ungahlangana lobunzima kwesinye isikhathi inhliziyo yakho iyacila, uzwe uphelelwa ngamandla, uswele lobuthongo ngenxa yobunzima obuyabe buphambi kwakho. Eqinisweni nxa uwedwa ungahambi lo Nkulunkulu kuza ukwehlula. Siphila ezikhathini ezinzima, siswela ukuthi abantu abediza abaphani nemisebenzi, amafutha ezimota, izinto ziyadula. Abanye imbala baze bacabange lokuthatha impilo zabo ngenxa yokwesaba ukhangelana loGoliyathi oyabe phambi kwabo. Kodwa uDavida uthi namhlanje uNkulunkulu uza kukunikela esandleni sami. Loo Goliyathi omi phambi kwakho, khuluma loNkulunkulu, uza kwehlula bonke ubunzima obukhona phambi kwakho. Waba ngumuntu olamandla amakhulu, oncindezela abanye, olenzondo lokuchuku, ohlukumeza abanye abantu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uza kumnikela esandleni sakho. Indlamuva yenkosi, isinamuva liyabukwa. UNkulunkulu uza kuba lawe. OGoliyathi abaphambi kwethu kabawe, OGoliyathi abaphambi kwethu kabafe. Sithole ukuphumla kuze kuthi nabantu babone ubana wena okholwayo uNkulunkulu ukhona, kadelelwa kahlekwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova Engcwele, siyabonga musa lothando lwakho. Ngasikhulekela kunengi namhlanje, sikhulekela ukubana labo oGoliyathi abami phambi kwethu eyizimo ezinzima phambi kwempilo zethu, ngenxa yokuthi sihamba lawo ubasuse sala lathi silondoloze. Sikhula manje ezulu naphakadeni. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors selingenile kumncintiswano wama-finals kunkezo ye-African Nations Championships. Iqembu leli libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leLesotho eMaseru namuhla kumdlalo wesibili wamaqembu la. ELeZimbabwe lidlulele phambili kulandela ukunqoba kwalo 3-1 kuhlandlala kuqala lemidlalo yamaqembu omabili. Singakehlukani ngothi sikhangele ngamafutshane indaba bezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kamukeli isicelo sabafundisi esokuthi kumiswe ukhetho okweminyaka esikhombisa. Kulabantu abathi bazatshengisela kusasa empilo hospital bekhonona ngokudingwa kwabantwana abafundela ukuba ngabongi. Iqembu leZimbabwe Warriors lingena kuma-finals enkezo ye-African Nations Championships. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisa uKeep Stube.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.